isendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kanjani mthwazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 11 kuNhlolanja 2019 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umnumzana uBiti Bela kasiye Minister of Finance, kodwa kufani ye uyazimunyeza ukuthi akhulume into ayifunayo. Iyabe iyimfihlo, akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingangaphumi ugovernor kumbe uMinister of Finance akhiphe i-information yakhona, kuyabe kungamahungahunga.
Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka selandule imbiko yokuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kuliviki.
Mhlambe wayekugugura wonje mhlambe kusuka emuva elokhu ebulala abantu, kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kwe-ZANU-P F bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela.
Kuqhamuke ingxabangxoza edalela eParliamente namuhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemisebenzi yokwemba umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna owezanu-PF abaphose batshaya nakhona. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abotshwe etshengisela eRainbow Hotel kobulawayo amiswe phambi komthethwandaba namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangujka selandule imbiko yokuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kuliviki. Imali le iqalwe ngowake waba ngumphathintambo wezemali umnumzana Tendai Biti olilunga le-MDC, yena othi ulobufakazi obugcweleyo ngalokhu. UBiti uthi njalo imali le ivele isidindiwe. Kodwa uMangujka ukulandule lokhu kungxoxo ayenzele Studio 7 esithi imbiko le ingamanga amemethekiswa ngabantu abalenjongo yokudiliza umnotho weZimbabwe. Uhulumende laye wethule imbiko efanayo. Ngokuhlaziya lolu daba sixoxele ncwethi kwezenotho umnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa vele kuza kuba lo mthetho omutsha i-monetary policy kuza kuba nabantu abakhuluma okuninginingi, kodwa umthetho wako vele into yakhona iyabivele ngakaphumi. Umnumzana uBiti Bela kasiye Minister of Finance, kodwa kufani ye uyazimunyeza ukuthi akhulume into ayifunayo. Iyabe iyimfihlo, akwenzi ukuthi nxa i-monetary policy ingangaphumi ugovernor kumbe uMinister of Finance akhiphe i-information yakhona, kuyabe kungamahungahunga. Engxenye yinto esengqondweni zakhe afuna yenzakale, engxenye ayisikho. Ngamahungahunga kuphela, thina besesimelele ukuzwa ukuthi yena ugovernor uthini umthetho wakhe.
Kodwa alubana kuliqiniso baba uNgwenya, asithi kuliqiniso isikhona imali yeZimbabwe, kungaletha ububelo na empilweni kaZulu? Kungaletha ububelo na kundaba zemali?
Esasivele sikutsho thina sitshela abalaleli ukuthi inkinga ayisukuthi akula mali yeZimbabwe. Inkinga yokuthi uhulumende nguyo othi yena imali ekhona ilesi sindo esifana nale mali ngaphandle. Into yokuqala inkinga yokuqala. Esibili ukuthi akufanelanga kube lezi mali ezibili ezinye ethi eqinileyo enjenge-US dollar, enye engaqinanga enjenge-bond note. Kuyahlupha. So kufanele kube le mali eyodwa, kumbe nxa lizimdola kube lizimdola kuphela, nxa kuyi-US dollar kube yi-US dollar kuphela, kuyekelwe imali ithathe isisindo esisemsikeni open market. Yikho ngathi ngakutsho kwakhathesi.
Sike sakhuluma lesiphatha amandla seZANU-PF umnumzana Obedi Mpofu khonapha kuStudio 7 izolo. Ubesithi yena lanxa bebefisa ukuthi idola leMelika lebhondi kulingane, sebekunanzelela njengohulumende ukubana akulingani, ibhondi lincane kule dola. Sasa ngabona yini uhulumende eleta inguquko konapho?
Na befuna bengafloater ibond ukwenzela ukuthi ithathe isisindo esinikezwa ngumsika okhululekileyo iopen market.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezenotho. Umongameli Emerson Mnangagwa uphenduke ngentambama yalamhlanje evela emhlanganweni we-African Union kwele Ethiopia wona ophele namuhla. Kodwa abantu abanengi bathi umhlangano lo kawusoze uphathise eleZimbabwe ngalutho. Umnangagwa uke wathi uthenjiswe imali yokuvuselela umnotho ikakhulu libhanga le-TD Bank, imali le engange $500 million. Amabhanga akwele China, ele Belarus, lamanye abikwayeke athembisa njalo umnangagwa imali yokuvuselela umnotho. Kodwa sikhuluma nje akukabi lolutho olubambekayo. Kusenjalo inhlanganiso ye-Southern African Development Community, ISADC, ithi kumele inhlanganiso ye-European Union yesule izijeziso zenotho eyazethesa inkokheli yebandla le-ZANU-PF. ISADC yethule amazwi la ngesikhathi kuphethwa umhlangano we-African Union khonale kwele-Ethiopia. Ukuze sihlaziye uhambo lukamnangagwa lolu, uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxe lelunga le-ZANU-PF umnumzana Joseph Chuma.
Umhlangano obalulekile impela okulungisa ukudlelana kwamazwe ethu ayi-Afrika lapha. So mbona ngantu kuqondisa ukuthi amadoda nalabo mama ahlangane bebonisana ukubana ingqubela phambili singayithola kanjani. Ukwenzela ubana sivuse ikonomi yethu le esijakadisa kangaka, ngoba ukungahlali kuhle kwabantu nokungazuzi ngokufanele kwabantu akusho nto vele ejabulisa yona ngwayo.
Ye, kodwa kuyaphumana uyabuya ephetheni umongameli uhambo lwakhe lona.
Well, izinkqumo zabo zinenge phumayo. Sizwile ubana emaceleni kwalowo mhlangano sehlanganile abanye abantu kwaba nezimelwano ezithize ezenzakileyo khona ngale okuthembisa ubana kuzabuya kuzosiphathisa thina ngapha ekuyeni phambili ngokuzama ukuvuselela umkhonomi wethu. Sizwile ngendaba ye-$500 million, sezwa ngezindaba futhi ezithethineyo namanye amazwe alokhu ekhuluma ngodaba lethu lama-sanction lekhulumela phezulu ubana nga-asuswa. So ukudlekana konokwana okwenzakalayo namanye amazwe yinto emina engibona ngantu ngesingisi bathi i-positive development, sibili engashiya isikhuphulile yasibeka ngale.
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lebandla le-ZANU-PF. UGibbs Dube uphinde waxoxa njalo lomnumzana Volta Moyo, ilunga le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Hayi, mina engithembayo ukuthi uzabatshela iqiniso ukuthi elizweni kunzima, umbuso wakhe usuyehlulekile. Sekubonakele ukuthi akasoza alibuse leli lizwe, liyamehlula. Uzazama ukuthi atshele abangani ukuthi futhi akwanise ukubusa leli lizwe ayenze njani. Ngithemba uzabatshela labangani bakhe khona ngalo ukuthi hayi, kuyawonakala kuseya phambili. Labantu bajenisela ngoba kasela ama-policies angathuthukisa leli lizwe ukuthi abantu baphile kuhle. Kasela ndlela zokuthi i-economy nale ayivuselele athini. Acela uncedo khona ngale, nxa bekhona abangamncedisa bamnike ama-ideas ukuthi angenza njani ukuthi abuseleli lizwe. But ngokukhula seyikho khona, mhlawumbe kungaba nzima ukuthi avume ama-ideas avela kwabanye abantu. But angiboni into ezaphuma ivela khona ngale, kuyabuya kufanana kuphela.
Ye, nxa sesikhangela njalo baba Moyo, simzwile umongameli khona ngale e-Ethiopia ekhuluma esithi kuyazana abantu ababejengisela emgwaqweni babefuna ukumsusa embusweni. Ukubona njani khonokho?
Ukumsusa embusweni kuqakathekeni kangako? ile into ayiqalisi ngayiqalise ngulowo bengupresident amgupha esikhundleni. Iproblem yakhe ukuthi yena ukhangelela isikhundla kakhangelanga yokufunwa ngabantu. Akula abantu babezamsusa esikhundleni, abantu babetenisela, abantu abalambhobho, abantu abalalutho, abantu bamtenisela ukuthi siyalamba and uyakwazi ukuthi abantu bayalamba. Obviously ifuel nxa isuke yakhuphuka yaya phezulu utsho ukuthi le ntengo yezinto iyakhuphuka. Yikho okuthunike abantu ukuthi le msebenzi ingekho kungela muntu osebenzayo, ama-families amaningi baphila nzima ngokuthengisa lani. Nxa ifuel isisuke yaya phezulu labo abaletha izinto elizweni bezothengisa ngoba ilizwe lingaprodusi lutho bazakhweza, kugcina abantu bebulawa yindlala. Akula into yokuthi abantu babefuna ukumsusa esikhundleni, angaze abamu-advisayo kumbe bamtshela khonoko kumbe ngumbono wakhe asazi. Singazi khona ngale bandleni lakhe kumbe yibo abafuna ukumsusa, but abantu nje babedemonstrata betshengisa kungahlali kuhle. Angiyiboni into yokuthi wafuna ukususa esikhundleni. Isikhundla leso isiqatheke ukwedlula iy'mpilo zabantu.
Umnumzana Walter Moyo lilunga lebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa obexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 as a Bait Bridge. Ngesikhathi uMongameli Emmerson Mnangagwa eqhubeka ngemizamo yakhe yokudinga usekelo kwabanye bakhe abazinkokheli zamazwe yase-Afrika, njalo esithi amazwe angentshonalanga kumele ethule izijeziso zenotho azethesa uhulumende wakhe. Umgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe yase-Afrika, uCongresswoman Karen Bass, uthi lanxa laye efuna lezi zijeziso zikhitshwe, okwenzakala eZimbabwe okwamanje kwenza kube nzima ukubana zethulwe lezi zijeziso. Asizweni uCongresswoman Bass ekhuluma.
I would like for the sanctions to be lifted too.
Lami ngilesifiso sibili sokuthi lezi zijeziso zethulwe. Kodwa ke ngibona ngani ngokwenzakala eZimbabwe okwamanje, okunjengokubotshwa kwabatshengisela ngokuthula lokunye, kuba nzima ukuthi abantu bakhulume ngokukhitshwa kwalezi zijeziso.
Lo bekungu-Congresswoman Karen Bass ongumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ebona ngobudlelwano bemelika lamazwe ase-Afrika. A-U.S. House of Representatives Foreign Affairs Subcommittee on Africa, Global Health, Global Human Rights and International Organizations.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Kuqhamuke ingxabangxoza edale lephalamende namuhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemsebenzi yokwemba athi umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna abaphose batshayana khona. Ababili laba bathethisene ngemva kokuba uMliswa ethese uNduna icala lokubalisela esithi kumele aphume emhlanganweni walikomiti. Lokho kucunule uNduna wethusela ukubulala uMliswa ngoba esithi uvele ungumbulali olezidumbu phansi osowabulala abantu abanengi langabaziyo. Kwathi uMliswa yena waphendula esithi angavele amfake isandla uNduna uzamthena abe yinkabi. Ikomiti le iphakathi kwengxabangxoza ngoba kulamalunga ayo agoqela yena uMliswa etheswa umlando wobuhuquluzi. unduna olilunga lebandla leZANU-PF ngumuntu ovele esetheswa icala lokubulala lokwethusela ukubulala amalunga eMDC edalele parliamente. Sekhome incwethi ecubungula izombusazwe omnumzana efidlela Ncube yena othi okwenziwe ngunduna yinto engelasithunzi.
Ngaqala ngokuthi abanye abantu singamlayela mhlambe wayekugugura wonde mhlambe kusuka emuve lokho ebulala abantu kodwa kakumangalisi ngokuba abaningi vele abaholi abaphathi omongameli phakathi kweZANU-PF bangabantu abangcolile ngaleyo ndlela ngayengelamacala okutshontsha ukutshontshela ibizwe ulamacala okubulala ngayengelamacala okubulala ulamacala okwethusela kanjalo ngakho-ke lokho akukhulumileyo kakumangalisi ukuthi ulezidumbu phansi uvele ngoba vele kulindelekile ukuthi abantu benhlanganiso yeZANU-PF ngobuningi babo abanjalo abanye kodwa kawukulindelanga ukuthi kukhulunywe ephalamende lokho. Indawo yephalamende indawo yabantu iyahlonipheka kayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokwethuselana phakathi, ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi kulokuthembisana ukubulala, ayifanelanga ifike esibangeni sokuthi iyehliselwa phansi isithunzi sayo. Lokho kokwenzakela ephalamende kuyinto engafanelanga kodwa kakumangalisi.
Polisa ona Ncube avunyelwe yini ukungenela entweni enje?
Ngolimi lwePhalamende sithi thina inkulumo eyenzeka ePhalamende is protected speech. Iyilokho okuthiwa ngesiNgisi is part of parliamentary rights and privileges. Ngamalungelo lokuvikeleka kokukhuluma ePhalamende ukuthi umuntu osePhalamende uyakhuluma noma yini ayithandayo noma ngebophisayo loba ngethuselayo. Kuyiyo iPhalamende ethatha isinqumo sokuthi le nkulumo yakho kayifanelanga ukuba yethukwe lapha. Ngakho-ke umele kumangalwe kuspeaker wephalamende ukuthi athathe lezo zinqumo. Yindlela umthetho osebenza ngayo. Angena amapholisa ngaphandle kokuthi abe senxuswe yiphalamende ukuthi angenele. Ngokuba ukukhuluma kwabo bengamaphalamentarini bekukhuluma besephalamende bavikelekile noma bakhuluma okuphilayo noma udaka nje noma ukwethusela noma okuhamba kahle kuvikelekile khona ephalamende. Akufanelanga kube yinto eyekelwayo leyo. Kufanele lathi njengoZulu siphakamele kakhulu ngoba phela kasifuni ukumelwa ephalamende ngababulali, sifuna ukumelwa ngabantu abaqondileyo. Nga umuntu eseziveze sithi hayi mina ngezidumbu phansi ngiyaceda abantu vele, sekumele kuhlolisise ukuthi ngabe ukhuluma iqiniso nje kumbela iphapho elisentanyeni uyakhuluma kuthandaza.
Umnumzana efidlela Ncube yincwethi kwezombusazwe. Ku-Life Talk lamhlanje sikhangela okuphume emhlanganweni we-African Union kanye lowesadaki wona oke waphatha udaba lweZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ibandla eliphikisayo kweleBritane eleLabour Party selimanyene lamanye amabandla lawenhloko kahulumende unkosikazi Theresa May elama-conservatives emizameni yokuthi kuvotelwe iziqondiso ezingasoze eziphazamise umnotho walelo lizwe eziqondane lokuphuma kweBritane kumanyano we-European Union. Ikomishini ebona ngezokhetho kwele Thailand isinqume ukuba unkosikazi weMulini yesikhosini uPolratana Mahidol angene ancintise kukhetho lokudinga inhloko kahulumende wakulelo lizwe. Lekomishini ithi isizathu yikuthi isiko lalelo lizwe alivumeli ukuthi owemuli yesikhosini ancintise esikhundleni sezombusazwe. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party yabotshwe ngempela viki etshengisela Rainbow Hotel kobulawayo amiswe phambi komthethwandaba lamhlanje njalo ukuthonisiswa kwawo kwadluliselwa phambili. Kubika uBathabile Masuku.
Amalunga ebandla le-MRP athi batshengisela ngenxa yokuthi bezwa kuthiwa kulabantu abavela eHarare abaqhatshwa ukuthi bazosebenza ukuzolungisisa ihotela eRainbow yakobulawayo. UManji wedlulisele ilanga lokuthethwa kwecala kumhlaka 8 Mbimbitho wenyanga ezayo. UMnumzana Lakson Maphosa, omunye wababotshwayo, uthi babotshelwa ukuyadinga umsebenzi eRainbow Hotel.
Sabotshelwa kuyadinga umsebenzi eRainbow Hotel kulethwa amabhasi ayi-2 avele eHarare. Thina njengabahlali bakobulawayo thina sithi lokhu asikufuni ngoba intsha yethu iphelile kuye South Africa. Abanye babhema ama-trucks bahlele emakhoneni ugovernment kakunaki khonokho bayenza izinto ngenketha betshabi. Thina njengabahlali bakobulawayo thina lokhu sithi hayi asikufuni, siqinisela bonke umuntu wakobulawayo sithi asibuyaleni lokho singakuvumini kusenzakale ngoba lokhu usilimazile sukusela kuqakudala kuzofike namhlanje.
Omunye walabo ababotshwayo uMnumzana Thembisani Mpofu uthi lokhu okwenziwa nguhulumende kuyehlukanisa abantu ngoba sekungani kulabanye abantu abaqakathekiswayo kulabanye.
Ngesizathu sokuthi sihambe saya lapha neRainbow Hotel sisiyovimba ukuqhatshwa kwabantu abavelela eHarare abathwelwe ngamabhasi. Lento siyibona kuyikusihlukanisa, into yenziwa nguhulumeni iyasihlukanisa. Kusho ukuthi bakhona abanye abayi first class citizen, thina asibalwa njengabantu. Sikubona kuyinto yokusidelela, ukungasihloniphi njengabantu bendawo. Thina silwela ukuthi imisebenzi yendawo khona lapha kobulawayo emathebheleleni kuqhatshwe abantu bendawo ngoba lathi njengentsha siyayifuna le misebenzi, asisebenzi sihleli emakhaya.
UMnumzana Killian Masuku, omunye wabamiswe namhlanje emthethwandaba, uthi kulihlazo esizweni sikamthwakazi okwenzakalayo lokhu.
Setheswa icala lokuba sasidinga umsebenzi eRainbow Hotel lapho kwakuqhatshwe khona abantu abavela eHarare. So bethwalwe ngamabhasi, amabhasi angu-3. So icala lethu selidluliselwe emhlaka 8 March. So into enziwa nguhulumende wethu siyayisola njengomthwakazi, siyayisola njengama-resident ukuthi khona abasinanzi lathi njengabantu phakathi kwelizwe leZimbabwe basehlukanisa. So sikhangela ukuthi baningi abantu abangasebenziyo, kodwa-ke kithi sibona kubuhlungu ukuthi kuyesuka abanye abantu bezosebenza endaweni yakithi.
UMnumzana Nkosinathi Ncube, osekela ibandla le-MRP, ukhuthaza uZulu wakobulawayo ukuthi aphakame azomelana lalokhu okwenziwa nguhulumende lamakampani adlelana lohulumende.
Mhlaka 9 sisiyadinga umsebenzi, sasesitholanisa ukuthi kulamabhasi abuya evela eHarare ebuya labantu okumele ukuthi bazoqhatshwa kuyona lana ndawo. Sasesikusola lokho ngemva kokuba sesikusolile satshengisela ukubana le into kayilunganga. Sasesibona sesibotshwa ngamapholisa. So njengentsha yakobulawayo sithi bantu bakobulawayo le into engalunganga, sithi asiphakameni simelane simelaleni lale into eyenziwa nguhulumeni wethu labantu ababisa abantu bevelela kwezinye indawo bezosebenza kobulawayo. So mina ngithi namhlanje asiphakameni, ikhoti yethu namhlanje iqhutshekele phambili kuthiwe izokuba khona mhlaka 8. Asiphakameni bantu bakobulawayo, 8 March. So asiphakameni bantu bakobulawayo, sibuyeni ngobuningi bethu sizotshengisela ukubana le into eyenzakalayo eyenziwa ngama-companies adlelana lohulumende ukuthi asuse abantu kwezinye indawo ebabisa lapho kobulawayo ayilunganga.
Kwezinye indaba ebezisedalele High Court kobulawayo, amasotsha amanye abotshelwa ukutshisa imota egarajini lako-Ashes emzini weNkulumane akhululwe ngemva kokuvunyelwa ukubhadala imali yesibambiso se-bail. Abantu abambalwa ababotshelwa amacala okubhidliza impahla lezitolo kanye lokuthatha impahla ezitolo lokhe bevalelwe amacala ethonisiswa, kuthi abanye sebegwetshiwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ka Kambe imbiko enhlanganiso zababalisi ezithi sezivumelene ukuthi ababalisi akade bekhalale umsebenzi babuyele emsebenzini kungakhathalekile ukuthi isikhalazo zabo kazikafeswa ingabe itshengisani. UChris Kande uyalandisa.
Inhlanganiso eyezimta le-PTUZ zethule lumbiko zesithi zilethemba lokuthi uhulumende kasoze ajezise amalunga kade etshengisela kusukela ngeviki edluleyo. Abanye amatitshala bathi inhlanganiso zabo zithengisile ngoba bekumele baqinise amakhanda njengokwenziwa ngabodokotela kumaviki ambalwa asanda kwedlula. Umkhokheli wezimta umnumzana Richard Gundane uthi bathethe inyathelo lokuphindela emsebenzini kulandela ukukhangela into ezimbalwa.
Hayi, into ekhona esiyibonileyo ukuthi khona nxa sikhalala umsebenzi kasisisi ukuthi sibuye sibulale abantwana sibulale i-education system. Hayi khona. Siyabe sidinga thina ukuthi uhulumende azwe akubone kube sobala ukuthi lapha kulodubo. Nxa sikhalela umsebenzi laphana abanye bayabe bengakwazi ukuthi sikhulume iqiniso.
Omunye umzali umnumzana Raymond Phiri uthi amatitshala bekumele aqhubeke ngokutshengisela ngoba izikhalazo zabo ziyazwisiseka nguZulu kunye laye uhulumende.
Kuyukuthi amatitsha akhanya ngani vele labo ama-unions angikhona bengabambananga from the beginning strikes angikhona siqalisa. Thina sithe sikhula singabafana sasema-primary school boko-1970 lapha. Utitsha wasebili wayengumuntu osabekayo. Kuthe sokungena i-government leyi, utitsha bengasakhanyi sibili, vele lapho ngibonti khona vele utitsha le nto lezazizuzayo. Bekungasahambelani lokuthi ulowo ngutitsha vele besephonguba ngumuntu nje ongasahloniphekiyo even nxa umbona endleleni sibili, bengasakhanyi ukuthi umuntu okhanyayo sibili. Ngoba i-profession le, i-teaching le, ikhanya sibili eZimbabwe bayidelele ngu-government kakhulu ngoba abantu laba abazange baqakathekiswa kakhulu.
Ingcwethi kwezemfundo umnumzana Thandeko Zintimkandla uthi kuyamangalisa ukuthi amatitshala engabuyela emsebenzini izikhalazo zabo zingafezwanga.
Ye, kuyaxaka kancinyana kwinto wakhona khona lokhu ukuthi abantu baqalise bezimisele besithi kababuyeli kuze kulungiswe lokhu okuxakayo. Kodwa-ke sizwa bethi hayi sebekumisile kancinyane, bathemba ukuthi uhulumende uzakwenza ulutho ngakho iviki ingakapheli. Mina ngibona ngathi mhlawumbe ababalisi enxenye liphango mbe yindlala sebebuyela entweni akade besithi kabayifuni. Uhulumende loku abanye bethu kathembakalanga. Kodwa-ke kangazi njengoba ibade bekhuluma lo uhulumende ukuthi ithemba lokuthi uhulumende uzakulungisa lokhu balithethe ngaphi, hayi kangazi. Kodwa mina mbona ngathi nje yebo kuhamba abantwana kumele bafunde isikhathi siyahamba, kodwa mbona ngathi ngabe bake baqinisela nje baze baka le nto ebambekayo abayithengisa kumbe abayinika amalunga abo. Kangazi ukuthi kodwa kuzahamba kuthini.
Kodwa uGundane uthi bese besethuselwa njalo babone kungcono ukubuyela emsebenzini ngoba kulo mhlangano ozenziwa kuyona le iviki lohulumende.
Ye, ukuyethuselwa kube sokukhona. Kube sokukhona sibili sikhulume ngandaba yangikhona ukuthi ukuyethuselwa sokukhona. So, kulapho esiqine khona sizivumelana ukuthi hayi, uhulumende laye uzadinga ukuthi ukuyethuselana kungasoze kube khona ngoba thina njengababalisi sile right yokuthi i-constitution yethu ikhuluma ku-section 65 isinika i-right yokuthi siye ku-strike. So,
siyabonga Jahelitala. Chris Kande sigqibela ke zosuku kodwa singake hlukane isikhangele ebezihamba phambili. Usibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutska selandule imbiko yokuthi uhulumende uza kwethula imali entsha kuliviki. Kuqhamuke ingxabangxoza edalele ephalamende namhla lapho amalunga ekomiti ebona ngemisebenzi yokwemba umnumzana Themba Mliswa lomnumzana Dexter Nduna abaphose batshayana khona. Kwanele olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.